Mbona ngathi nxa kungabe uhulumende uthatha serious abantwana njalo uyazwelana labantwana bekufanele ukuthi umnyaka lo babuNkomo ukuze izinto zihambe kahle kungcono nje ukuthi ngabe ukuthi abawudlulisa kuvele nje kungakwala umhlolisi ngoba kuyafana abantwana bazafeyila ukufeyila kwabo kuzabe kungayisi ukuthi bafeyila ngenxa yokuthi bafuna ukufeyila kodwa ke bazabe befeyila kungenxa yokuthi isimo abakhangelane lazo asibafavi bona abantwana ukuthi baqhubekele phambili kathesi labantwana sibabuyisele ezikolo abantwana batshona behlela kula nto abayenzayo nxa sikhangele izindawo ezifana labo Dombodema ezifana labo Madlambuzi ezifana labanye ama secondary school ikakhulukazi la asemakhaya akula ama internet ukuthi abantwana bangayenza i research amabhuku njalo ayasilela ukuthi abantwana bangabala bayenza ama researches ukuze ukuthi bayenze ukupick up from izinto ezemuva kulusizi kakhulu babuNkomo ngibona ngathi uhulumende akazama ukuthi into le akakayihlalele phansi bayicabangise kahle kabanzi ukuthi le nto le how best can they deal with this situation i education yabantwana yi decider ye future yabantwana nxa bengapho ngokuphushelwa kuphela noma bengajika ukuthi ba failile kuphela begcine bephindiswa uform again noma bephindiswa uform 6 again kungazange kwakhangelelwe ngindlela ukuthi mhlawumbe kungenziwa njani mbona ngathi kuzabe kusehlisa i-self esteem yabantwana kuzayibulala kakhulu ngenxa yokuthi omunye umntwana ngavele tshela ukuthi usefeyilile usevele nje azele ukuthi hayi kusho ukuthi ngidlulekile ngempilo kukanti into le idinga ukudingidwa kabanzi kakhulu ngoba le nto iyisiqoqoqelo zempilo babuNkomo i-future yabantwana abantwana laba basesikolo kusasa yibo odokotela bethu abakusasa yibo omongameli bethu bakusasa yibo abaphathi bethu bakusasa kodwa ke bazasiphatha njani bengelaso isikolo bengelawo qualification bengenilayo imfundo le enale edingakalayo ukuthi ibathathe bafikisa khona labo kule ndawo. Ngibona ngathi uhulumende akathathe le nto le in a very serious way ukwenzela ukuthi ibe le resolution engabuya incede abantwana bayenelise ukuthi bengadumali kakhulu abantwana babone ukuthi uhulumende uyabacabangela.
Akukho yini okunye Dube obona ngani kungenziwa okungaphathisa abantwana ngaphandle kokuthi imihloliso ingalotshwa kokuphela lonyaka?
Okwakathesi sekulate isifiso sami bekuyukuthi ngabe kuyukuthi uhulumende wavele wacabangela abantwana uqala isikhathi ngesikhathi ama-lockdown la bewabona ukuthi azaqhubekela phambili kwesikhathi eside yiso isikhathi abafana ukuthi ngabe ukuthi aba-improvisa ezinye iy'ndlela ababengabona ukuthi bengenza njani noma kuwukuthi noma bengayenelisa ukuthi basebenzise ezinye iy'ndlela ezingafinyelela abantwana bonke abakunkali zonke zelizwe ngoba nxa kusenziwa izinto esikhathini esiningi sengabona ukuthi uhulumende ucabangela abantwana basedorobheni kuphela acabanga ukuthi kulabantwana abasekhaya abangela access to yona i-network yona ngokwayo i-network yefoni ukuthi mhlawumbe ngafonela omunye osedorobheni ambuze ukuthi akungikhangeleli ibhuku elinje akukho konke konkwana so kwangokwana kuyadingakala kakhulu babuNkomo ukuthi kathesi into engingayitsho nje akusela okuningi okusekungenziwa mina nje isicelo sami kuhulumende ngesokuthi ngabe bayahlehlisa lomnyaka lowo bevele bawuyekele udlule ngoba umntwana akasoze afunde into ngenyanga eyodwa into ayifanele ukuthi ngabe wayifunde umnyaka wonke.